unkomo walela inkululeko yeZimbabwe ekhokhela ibandla leZaphu njalo engumholi weviyole Zipra wavalelwa ejele okweminyaka elithumi nguhulumende wabahuquluzi esethethwa icala lokufuna ukumgenqula ngenxa yokukhokhela kwakhe umzabalazo wokukhulula iZimbabwe. Ngomnyaka ka-1979 iphela impi yenkululeko ngemva kokugqitshwa kwenkulumo ezeLancaster House kweleBrithani ababezenze phansi komanyano owePatriotic Front babuyela elizweni sokusiyaqhutshwa ukhetho olwe one man one vote ekuphindeleni kwabo ekhaya. Owayekhokhela ivuyo lebutho lezandla elaliphansi kwebandla lezanu umnumzana Robert Mugabe wamjikela wathi bona bangene kukhetho njengezanu hathi njenge-PF. Wahle wahlephuka umanyano wePatriotic Front abantu bengazwisisi elizweni ukuthi bavote njani okulapho kwanqotshwa khona iZaphu eyayikhokhelwa nguye. Ukuhlephuka komanyano kwahle kwadala inzondano phakathi kwamabandla amabili iZanu leZaphu PF okwagcina kukhokhela ekutheni uhulumende kaMgabe asungile ucuku lombhuqazwe owegugurawundi wabulawa abasekeli bakankomo abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili abanye bahlukuluzwa kabuhlungu amanxeba abo abanye babo abalokhu belawo kuze kube manje. Wathi ngokubona ukuhlukunyezwa kwabantu bakhe wagcina evuma ukukhulumisana loMgabe bahlala phansi bakhulumisana umlotha okulapho bagcina sebelobelana isivumelano somanyano ka-1987 eseUnity Accord. UMgabe wala ukuthi ibandla elisha libuyele kuPatriotic Front kodwa wakhetha ukuthi elomanyano ibandla libizwe ngokuthi ZANU PF. Abanye abatsha sebesithi unkomo waphambanisa ngokubambana leZANU kodwa ingcitshi ezicubungulayo zombusazwe zithi lokho akusiqiniso. Ibandla leZaphu lithi unkomo wasebenzela ilizwe leZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msombuluko Ndlovu ukhuluma ngalokhu.
Thakazelela usuku olukababa lokumkhumbula umqabuko kanyongolo unkomo owahambayo ngelanga namhla ngomhlaka 1 July 1999. Okwakuqala thina njengoZaphu siyananzelela ukuthi unkomo ube liqhawe, iqhawe lamaqhawe owakhokhela ibandla leZaphu lebutho leZipra lasilethela inkululeko elizweni lakwethu. Kodwa okunye adume ngakho ubaba unkomo was i-vision njalo lokubambanisa abantu baseZimbabwe.
Ibandla leli lichaza unkomo njengomuntu owayefuna ukuvuselela amabhizimusi abensundu lisipha isibonelo sokuncediswa kukamnumzana Strive Masiwa ukusungula inkampani kamakhalekhukhwini yakuqala eZimbabwe Econet Wireless.
Njalo ke usekele ikampani abayithi Econet Wireless ukuthi ibe khona namhlanje. Akubheke wena ubuyele ngemva uzibuze ukuthi ngabe unkomo kamsekelanga ujahotwa nguStrive Masiwa, ngabe iZimbabwe injani ngendaba ze-communications kumbeza abomakhalekhukhwini. Ngoba uhulumende ubengafuni ukuthi ujahalo abe le kampani enjalo kodwa wamsekela unkomo. Okubonisa khona sobala ukuthi unkomo ube nombono omude owentundla. Kodwa asinanzalele njalo ukuthi ikampani kaStrive isiyenza ama-scholarship amaningi.
Ummeli wange-central edayele ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi unkomo wayezithobile njalo wafundisa abaningi ubukhokheli obuqotho obuzinzileyo.
Mina ngomunye wabantu abakhangelela kuye ubaba unkomo. Ngiyamhlonipha kakhulu, ngiyawubonga kakhulu umsebenzi wayenzayo impilo yakhe yonke esebenzela isizwe sethu saseZimbabwe. Kuhle kakhulu akwenzela ilizwe lethu, sizahlala njalo sikubonga, sikuqathekisa. Kulabanye abakhola ukuthini kayenzanga kuhle ngokusayina i-Unity Accord leZANU-PF, angivumelane lombono lowo. Mina mbona ngathi ngalezi nsuku abantu abaningi basebefile, basebephelile ngokufa bebulawa igugurawundi, impilo yokuthiwa i-50 Brigade. Ngakho-ke ngalezo nsuku kwakumele kube le ndlela yokuthi konke okubi kangaka udlame lolu luphele.
Kodwa umnumzana Mbonisi Gumbo owebandla leMthwakazi Republic Party uthi unkomo wayengamelanga ibambane lezanu PF
indaba yokuthi bese Lancaster House and even before lapha bese Lancaster House indaba leyana yokuthi uSmith wamnika amandla nawadansoze ngithathe umgabe engekho yena wayekhathalela wonke umuntu ekhathalela isizwe sonke efuna ukuthi wonke umuntu athole ama equal rights njalo kungabi lobandlululo abantu bonke abeZimbabwe regardless of i-tribe kumbe i-race bazizwe bekhululekile elizweni kwangumbono omuhle lo kodwa iqiniso lalikhona ngelokuthi izandla lezanu they were always not sincere babe ngekho sincere
umuyi unkomo wabhubha mhla ka 1 Ntulikazi ngomnyaka 1999 okwaziswa abantu abaningi ubuhlungu ngenxa yobukhokheli bakhe okokubambanisa abantu engakhethi umhlobo njalo engathandi ukudlakela ingcwethi ezigcumana ezombusazwe zithi ngabe uMgabe akamjikelanga lapho ilizwe lithola uZibuse kuyiwa kukhethi lwakuqala ngabe iZimbabwe yathuthuka kwamagama njalo yengxenye ngabe alikho esimeni elikiso okwamanje ngimele istudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.